sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba ukuthi ngibonge uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lesishona olwamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 17 kuLwezi 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
Commissioner General, kahle qale ngezikiwi zegogwe lezo ezithumba amatitsha besenza umsebenzi esikolo.
Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF bathumba ababalisi ababili. Uhulumende unika izabelo ezithiyeneyo amabhasi ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho uthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloku okuyabe kukhulunywa ngakho.
Kuyaxokozela ezikolo kwele South Africa okulabazali abatshaya phansi ngenduku besithi kabafuni ukuba abantwana abangabafana labangamankazana bangene ezambuzini ezifanayo. UMavelas Nakamba okuqembu le-Aston Villa labanye abalodumo abadlalela iqembu leZimbabwe Warriors bathakazelela umncintiswano ozayo oweWorld Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi kulababalisi ababili abathunjwe izolo eGogwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Inhlanganiso le ithi ababili laba bebelobisa abantwana emhloliso ngesikhathi bethunjwa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
I-R2s ithi ukuthunjwa kukamnumzana Onias wathi lonkosazana Joyce Jimo sokuchiye ababalisi enkabazwe bethithibele. Akwaziwa ukuba bafihlwe ngaphi yilabo ababathumbileyo. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele umsakazi we-Studio 7 ukuthi kabazilutho ngodaba lolu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuyethusa lokhu.
Kuyasimangalisa ukuthi ibandla leZANU langenwa yini. Kulabantu bemzini abe-Commonwealth abazebona ukuthi kulokuzinza yini ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe libuyele njalo kuCommonwealth. Yikho ke namhlanje babamba amatitsha, ba-adapta amatitsha esikolo lapho besenza invigilation.
Umafa uthi amapolisa kumele abophe bonke abacatshangelwa ukuba bakhahlameza uZulu.
Ubaba uMatanga, Commissioner General, kahle qale ngezikiwi zegogwe lezo ezithumba amatitsha besenza umsebenzi esikolo. Kuyasihlukumeza njengabantu beZimbabwe, hatshi i-CCC kuphela. Ngitsho labantu labazali labatwana ukuthi abantu babhala ama-examination izikiwi ngoba zona zaphuma esikolo ngamawindo sebebuya beziphazamisa imfundo yabatwana.
Kodwa umnumzana Tafazi kwaMgwadi obona ngezokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza joko ukuba amalunga ebandla leli athumba abantu.
We are not surprised by those allegations agitating falsehoods and
asimangaliswa yilezo zinsolo zamanga thina lokufafazwa kwezindaba ezingamanga emhlabeni wonke jikelele izwa ngabantu bedinga ukuthi batholiswe izimali.
Umnumzana Ziyambi Ziyambi, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho, laye uthi kuyamangalisa ukuba kulabantu abathi ibandla leZANU-PF kanye lohulumende bahlukumeza uZulu.
Misconceptions and misinformation regarding the alleged.
Ngamanga lawa akhulunywa mayelana ngokuthunjwa kwabantu elizweni, abantu bayazithumba nje ukuze kuhambisana nemicimbi emikhulu yamazwe ngamazwe.
umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kuyethusa ukuba lokhu kwenzakala ngesikhathi kulequla elivela kunhlanganiso yeCommonwealth ebelihlolisisa isimo sezombusazwe lokunye eZimbabwe.
Ibigger political issue yenzakala eZimbabwe ukuthi eZimbabwe iya-assesswa njengoba sikhulume i-assesswa yiCommonwealth ukuthi ingabuyiselwa yini kumhlanganiso leyeCommonwealth eli-Britain phakathi lamanye amazwe. Uhulumende kamnankagwa ufuna ukuthi labo bazomu-assessa bebone ngani namalungelo oluntu ahlonitshwa.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela eZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF, amapholisa labanye ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla unike izabelo ezitshiyeneyo amabhasi afika phose amachumi amabili 18 ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Esethula uhlelo lwamabhasi lolu oluzaphathisa izisebenzi zikahulumende, uMnangagwa uthi kumele abantu bavotele ibandla lakhe ngoba laye useqinisaka kulandela ukufakelwa itshefu eGwanda ngomnyaka ka-2017. Kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe. Iphephandaba leChronicle libika ukuba uMnangagwa uthe okwamanje ubona ngani uzaphila kwesikhathi eside kulandela ukufakelwa itshefu yilabo ababengafuni ukuthi angene esikhundleni sikaMugabe owagenqulwa libutho ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Kubikwa ukuba wafakelwa itshefu ku-ice cream eyayihluzwe eplazini likaMugabe. uMnangagwa uphinde wavula okusemthethweni umgodi omutsha eBlanket Mine oza kwenza ukuba inkampani le yembe igolide eliningi. UMnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZANU-PF uthi luyabukeka uhlelo lwamabhasi lolu oluphathelane lezisebenzi zikahulumende.
Uhulumende wathembisa into eziningi kubasebenzi bakhe lokho esithi ngama-civil servants kusukela ekuqaliseni kombuso wesibili okababa uMnangagwa ngo-2018. Okunye kwalokhu okwakuthenjisiwe yikuthi kona izisebenzi zikahulumende zizatholelwa indlela zokuhambisa zisuka ezindlini zisiya emsebenzini kalula njalo kungela ntengo. Lokhu esikubona kusenzakala namhlanje eGwanda yikugcwalisa izithembiso ezafakwa ngubaba uMnangagwa nohulumende wakhe kuzisebenzi zabo ezikahulumende ukubana bazabadingela indlela yokuhamba elula njalo ezayenza ukubana izamba zabo zisale zingavuzi. Lokhu engikutsho yikuthi kona bazathola i-transport eyamahhala besiya ezindlini zabo njalo elula eqondane labo. So amabhasi lawo esiwabonayo anikwa i-Public Service Commission yiyo indlela ekugcwalisa izithembiso ezazenziwe uhulumende kusukela ngo-2018 kulokhu kubuya kusiya phambili.
Lizwa njani lina njengebandla Chuma nxa uhulumende esenza izinto zonke zona ezinje? Ngoba abanye bathi elikwenzayo kumbe okwenziwa ngumongameli uMnangagwa kulutshwana njalo sokuthethe isikhathi eside.
Kuyinto ejabulisa kakhulu ukubona uhulumende okwaziyo ukunakekela izisebenzi zakhe njalo futhi oqakathekileyo okwaziyo ukugcwalisa izithembiso zakhe abe ezenze ebantwini. Kuyanika ke ithemba. Sibonile eHarare komishini izindlu ezakhiwayo njalo siyakwazi ukubana ezigabeni eziningi phose ilizwe lonke kulezindlu eziyakhiwayo. Lokhu kusebenzelana lama-banks o-NBC, CABS, o-Mutual lamanye amabhanga anjalo asebenzelana nohulumende ukubana izifiso zonke njalo lezi thembiso zikahulumende zigcwaliseke.
UMnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF. Besixoxa laye ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Thandeko Zinti Mkandla.
izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho uthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloko okuyabe kukhulunywa ngakho. Kanti umuntu nxa esiya emsebenzini ukhangelele ukuthi enzeni, angithi umuntu ukhangelele ukuthi ahole ihole lizamphilisa limvumele lokwenza izinto ezithiyeneyo ezifana lokuthi nxa esedolobheni adinge indlu yokuhlala, kungaba yistand kumbe indlu esiphelile ayibhadalele ngemali alayo, kumbe ayekweleda kulaba abakweledisa izimali besazi ukuthi usebenza umsebenzi ozakwenza ukuthi enelise ukubhadala lezo zikwelede. Kube yikuthi njalo abantu bafuna ukuzihambela ngezabo indlela zokuhamba khathi abafuna ukuhamba ngazo. Into yokuthi uhulumende uza kuthi khona uyanika ama-civil servants izisebenzi zakhe amabhasi ubaphelani amabhasi.
Abebandla leZANU-PF bathi uhulumende uyazama ugcwalisa izithembiso azenza ebantwini ukubapha indlela zokuthi bayefikisa ngazo emsebenzini bengahlawuli. Wena ubona kungcono ukuthi benze njani ke lapha Mkandla?
Singasabaholisi lo lalowo azingele okokuhamba nxa efuna imota azithengele imota azahamba ngayo ngesikhathi sakhe esiya lapho athanda khona. Ngiyabona lapha kuluhlu ukuthi iMatabeleland South njengesibonelo kuthiza phiwa amabhasi amathathu ayasukela ngaphi ehlala ngaphi ethwala bani yiphi indawo ezasala elama-civil service yababalisi labasenza emakliniki emakhaya labalimisi labobani bani. Amabhasi amathathu angayigocela yini iMatsouth yonke usuka esigodini usiya eBidbridge usiya komakhulela usiya kombimbale usiya eChikwalakwara usiya eChitulipas usiya Voka usiya emkwabeni khona levokola ngithiya lezi ndawo eziphakathi. Uhulumende abodlala ngabantu kakusebenzi ama-civil service angabenzi odoli bakhe ngabaholise ihole elithenga abantu bazithengele izimota zabo bangahambisa ntando besiya lapho abafuna ukuya khona njengalokhu esakwenzayo thina sisebenza ngama-civil servants singababalisi.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla uthakazelela ezombusazwe. Sixoxe laye eseGwanda esabelweni seMatabeleland South. Iningi labazali abadabuka eZimbabwe abalabantwana abafunda kwele South Africa bathi abavumelani lemithetho elakho ukwethulwa lugatsha lwezomfundo eza kwenqabela ukuthi abafundi babizwe ngokuthi ngamantombazana kumbe ngabafana ngenjongo yokuhlonipha ilungelo labafundi bobulili ama-gays and lesbians. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kugwalo olwethulwe lugatsha lwezemfundo eprimary le-secondary lolu hlangothi lukahulumende luthi imithetho emitshale elifuna yethulwe ezikolo zonke kwele South Africa izaqinisa ukuthi amalungelo abafundi bobubili gays and lesbians ayahlonitshwa ngokugcweleyo. Lolu gatsha lufuna kungasabi khona izambuzi ezilotshwe ukuthi ngezabafana kumbe ezamantombazana. Lufuna abantwana basebenzise yiloba yiziphi izambuzi. Lufuna njalo kungasavunyelwa ukwehlukanisa abantwana loba ukubabiza ngokuthi ngamantombazana loba abafana. Limithetho engakethulwa isivuse umsindo omkhulu kubazali amabandla ezombusazwe labezenkolo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Vusman Mathwasa ulabantwana ababili abafunda kwele South Africa. Uthi ingozi lefuna ukwenziwa lugatsha lwezemfundo.
It's not right ngoba thina singabantu singama-Africans. So I think bona they have the right ukuthi babizwe kanjalo, but bona ukwenza kwabo akumelanga kuforce abaphathi ukuthi sonke ukuthi yonke ingane so sekumele i-treat like it belongs to the LGBT community. Not everyone belongs to that.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi nguMadawu Ncube uthi akudingwe enye indlela hatshi le efuna ukulethwa lugatsha lwezemfundo. Uthi njengomzali uyaqakathekisa ukuthi umntanakhe azazi ukuthi ungumfana kumbe ungutombazana. Uthi bakhathazeke kakhulu ngoba sekungathi umthetho ofuna ukufakwa usubamba ngamandla bonke abantwana ukuthi babe ngabantu bobulili. Intatha ezindaba edabuka eZimbabwe uMxolisi Ncube laye ongumzali lwabantwana abafunda kwele South Africa uthi kuqakathekile ukuthi ilungelo labantu bobulili lihlonitshwe. Kodwa
abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kuzaxokozela umangalisayo edale le-House of Representatives eseliphethwe libandla lama-Republicans kulandela ukhetho olusanda kwenziwa. Idale leli beliphethwe libandla likamongameli Joseph Biden kungakenziwa ukhetho. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine liza kwenelisa ukuthengisela amanye amazwe amabele okwenyanga ezine ezilandelayo. Lokhu kulandela ukwengezwa kwesikhathi sokuba ilizwe leli lithwale amabele elwandle. ELeRussia belifuna ukwephula isivumelwano samazwe lawo mabili esokuthwalwa kokudla ngesikhathi kulempi kwele-Ukraine. Abezinye inhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe amancane aphikisayo bathi kulusizi ukuthi abaphiwa ngayithuba lokuhlangana lequla le-Commonwealth ebelise Zimbabwe ukuzohlola ukuthi ezamalungelo kaZulu ziqhutshwa ngemfanelo yini ukuze iZimbabwe ibuyiselwe kumanyanolo. Iqula le-Commonwealth leli lifike elizweni ngempela sonto lagqiba uhambo lwalo izolo ngemva kokuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla le-ZANU-PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-CCC. Lihlangane njalo lenhlanganiso ezizimeleyo ezimbalwa eHarare. UChamisa leziphathamandla zenhlanganiso lezi batshele iqula leli ukuthi iZimbabwe kumele ihloniphe amalungelo oluntu ngokugcweleyo ukuze ibuyiselwe ku-Commonwealth. Abangaphiwanga ithuba abafana labezaphu labenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu bathi badanile. Sixoxe lesiphathamandla se-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo onguye osungula lingxoxo.
Sicabanga ukuthi okwenze bangenelisa ukuthi bahlangane lathi kuyiwona umkhuba wokwenziwa kwezinto eZimbabwe wokuthi ke bona iZimbabwe bayibamba njengokuthi iHarare. So mabe buyile bahlangane leHarare basho ukuthi bahlangane leZimbabwe yonke jikelele. Bese ngithi ke makade kungabe besibabonile-ke labantu base-Commonwealth kahle kahle babunkomo besinalokhu engqondweni yethu ukuthi ngabe ulwazi lolu besiluthole kusese lesikhathi ukuthi bayeza. Besizimisele ke thina njengebandla le-MRP ukuthi besizahamba khona leHarare mhlawumbe sithumele abantu abangafika mhlawumbe 10 babe nama-placards nemibhalo thizeni nomusho thizeni esiwuchazayo ukuze bavule amehlo ngendlela abasebenza ngayo. Ngoba esikunanzelelayo ukuthi-ke kuningi okuhlupha iZimbabwe ngaphandle kwezinto ezenzakale eHarare ezinokwenza nalokho kwenziwa iZANU-PF. Ngoba singakukhangela kuphela ngesiZANU-PF zabona ngani kuthiwa kumele kulunge kuphela kuZANU-PF. Kanti uhlupho luseZimbabwe yonke ijikelele kumele ukuthi kulungiswe izinto ezinene. So-ke thina besahamba-ke lapho-ke manje noma bengasiphanga-ke umcijo ukuthi sihlangane labo sikhulume face to face. Besizimisele ukuthi siyedemonstrator khona ngale-ke siphakamisa ama-placard. Leyo nto izaba yithulu engcono yokuthi-ke sibonise umhlaba wonke nge-displeasure esinayo khangeleke inhlupho zethu esinazo njengabantu bakomthwakazi.
Mnumzana Fuzwayo, lina lani njenge-Ibhethu likaZulu yiziphi izikhalazo ebeliyazifikisa kuqula le-Commonwealth leli?
Vele okuqakathekileyo yindlela abantu abaphatha ngayo elizweni ikakhulu imathebheleleni. Ezithi zikathesi kuthiwa kulungiswa udaba lomdokazo igenocide ye-Dutch kodwa uzathola ukuthi inkabazo ifiwe ngaphandle. Inkabazo kayinikezwa ilizwi lela ikuthitsho ukuthi ifuna kube njani. Kuningi okuhlukumeza abantu bemadebheleleni i-marginalization eyenzakala elizweni. So mbona ngazathi konke khonokho yizinto ezoyeziqakathekile ukuthi abantu siziphakamise ukuthi hhayi nalobo baba be-elitele esithi yena uyalungisa udaba lombhuqazi akalilungisi ngendlela esithisa i-victim kodwa ulilungisa ngendlela esithisa umbulali. Yiso lapho dwa okuqakathekile ukuthi mhlawumbe kwazi ukuthi hhayi ngoba ingozi ukuthi abantu bedilive ukuthi udaba lomlili uyalungiswa lona kuphenzwa amazwane umhlaza lokudaba lolu selulungiswa kuze kuye kuzwa abantu abayibo abalimanayo ukuthi bafuna ukuthi lubanje njani lubanje ngubani ngaphi ngasikhathi bani.
Moyo, ngemva kwemihlangano yaleliqula labomnanga kwalabochamisa lezinye inhlanganiso ezizimeleyo, ubona iCommonwealth ivuma yini ukwamukela iZimbabwe futhi?
Esikunazelelayo babuNkomo ukuthi ukukhuluma esikuzwileyo kakhulu inkulumo zabomnanga kwanezabochamisa ngale ikakhulu kuye kuyikho lapho okule okulendima enkulu yepolitics edlalwayo ebonakala international. Sizilalelile inkulumo zabo sazizwa nje, kodwa uyabona nje ukuthi ukukhuluma kwakhona ayisikho nje lokho kubonisa ukuthi abantu bazimisele ukubamba izinto eziyizo eziyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe libe yilokho eliyikho khona. Uma ulalele even abotshamisa abazange bake bathinte ngento ezifana nalezi ubabufuza asezithintile ngenye izibalisa. Okwenza bangazithinti ukuthi bona azibaaffect. Njalo umnangakho angeke akuthinte lokho ngoba akumaffect kangako, ngaphandle kokuthi-ke abe batshela ukuthi hhayi uyakulungisa, unendlela okuwulungisa, bebe sebejike ngale besivalele ngaphandle ngapha emathebeleleni ukuthi sinezwa. Thina-ke sikunanzelayo ukuthi-ke asazi khona ngesiZimbabwe ukuthi bafuna ukukusolva kanjani, kodwa thina njengemathebeleleni ngapha emthwako omthwakazi, into engayitsho ukuthi thina nasiza ukuthula ngoba esikunanzelelayo ukuthi imathebeleleni ngumthwakazi yonke jikelele ilokhe isibekelwe ngaphansi. Abafuni ukuthi ilizwi elangapha emathebeleleni kulokomthwakazi lizwakale international. So ngaleso sizathoke thina-ke whether bayayibisela iZimbabwe kumbe kabayibiseli, mboni ngala uwenza kukhuluma shuko kithi ngapha emathebeleni ngoba inhlupho zethu zabe lokhu zingekasova lokhu zifanana. Ngoba ungananzela inhlupho zeZimbabwe eziningi ziye yene kakhulu kuma-human rights abuses, into ezasukela ngapha kugugurawundi ukubulawa kwabantu, abantu abalokhu beqhubeka behamba nje kungela muntu obathintayo.
Babafuzwayo akuyiphethe
akhangela enkulumeni zona izinto ngoba besitho kamoya kuyanokuhlezi abantu bonke abasetozibeka but izimu umikhangele lilizwe elilamazwe ayi-2 alensipho ezithiyeneyo ukuthi usithi ngobani oyabe mele usipho lwemathebeleleni. Because insupho zemathebeleleni times they are not seen as the national issue but they are seen as a regional issue. So ukuthi uma bekhuluma labana bakhuluma ngombuso but thina sikhuluma ngamangcwaba ngokuthathelwa amathuba emsebenzi nokungachathwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-IBETU likaZulu, ubexoxa endawoni lesikhulumeli sebandla leMthakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo kungxoxo ebilawulwa nguNtungamilimo Nkomo.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyami indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7 lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba owe-FIFA World Cup 2022 uqala ngesonto elizweni laseQatar. Amaqembu ezenguqu amazwe omhlaba atshiyeneyo angamashumi amathathu lambili 32 ayangqikilana kudingwa intshantshu ekhangelelwe ukuphiwa isicoco mhlaka 18 kaMpalakazi kugqitshwa imidlalo le. uEzra Chisa Spanda weStudio 7 ukhulume labanye abadlali benguqu abalodumo abadlalela iqembu lesizwe elama Warriors.
Imidlalo yezizwe zomhlaba eFIFA World Cup ikhangelelwe ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Kunye nabadlali benguqu labo balawo amaqembu abawasekelayo. Asizweni ukuthi umdlalo olodumo odlala amaWarriors uMarvelous Nakamba osedlala eBritane yena usekela liphi iqembu?
Ngidlalela iAston Villa UK English Premiership. Ya, ngiye World Cup ngizabe ngisupporta iArgentina. Mbona ngani iqembu ngani ha liqinile so far. But akhona amanye ama teams also like are strong, but for me I think seven supporter Argentina yembona ngana vale good chance to lead the cup World Cup in Qatar.
Owake wahola iqembu leHighlanders leqembu lesizwe labafana baleminyaka ngaphansi kwamajuma amabili lantathu 23 kunye lelesizwe lamaWarriors ngasikhathi sinye. Uthulani Buyancube yena uthini?
I mean I think it's World Cup this year. I think it's between Brazil and Argentina. I think those are the two teams I think they can win it. But kungaba lama surprises, but for me I'm going with those two. Brazil or Argentina, and I want Messi to win it before he retires.
Oh, Agent Ajira Sao, Laye, all the light companies, Mabu Send, the Lama Warriors, it's dream team. Yakagasha, Muyu Renard Fabish, Utamatam, Bamane, Gurum Ninsan, Satukile, Kulu, was a Mizaro, and Gurku.
The one that in terms of the competition, Amakant is Amane in terms of the like we say, the competition that is the difference, guys, the Gurubanga. Sithandazwe la osifisela iArgentina for ikhesi kawani ekanela no Messi. He has won everything in football, except in the opposite of World Cup. I'm sure his colleagues, his teammates, even in Argentina, they are paying for
Buganti Alexander Masego, the cool ruler. All the Lectum Highlanders, Captain at the Sundowns. Kunye Lectum Brama Warriors, Uhamba, Lavafanabe, Samba Stars.
In the World Cup, I'm thinking on my side as much as I want ama African countries with a pomelele. That's my first choice, but I'm looking forward for Brazil to reach the finals. Yeah, let's hope they will. But I really want ama African countries to go further until in my final.
Cameroon Football Association. Why umdlalo olodumo uSamuel Eto'o uthi iqembu lakhe leCameroon liyathatha inkezo le. Amazwi akhe aphikiswa umdlalo weZimbabwe owadlalela wabuya waqeqesha iqembu leHighlanders wazala njalo ku-Dream Team. UMathinda Khathazile Ndlovu.
Uyabona njani? Ngawuvele nathi wabe kule Zimbabwe ukuthi the same iZimbabwe nawe because ngamaZimbabwe. Yeah. I think uyakhuluma because ngumCameroon. Yeah. But I think Morocco is much more stronger than the Cameroon. In Ningaz, Mbono. But again, anything can happen. Yes. Anything can happen. We are not saying what kuna because Lion and Mister will be looked at. It is less piece of not gonna Lion and Mister or something.
Kulokusola ukuthi kungani ilimbisane weWorld Cup yahanjwa elizweni elingasole ibhora leQatar. Njalo ke kuthisa kwamagama. UMathinda uthi World Cup ibhoda ngamazwe omhlaba ngakho ke abantu bangasoli.
Ubhlasela into wasola ukuthi fans weWorld Cup South Africa. First of all, sesizwe somuntu esola abanye abantu. Isibuvamile lo. Ngingaze libuye eAfrica khona kuyachisa lokho. So ibhora liyadlala anyway. It doesn't regardless of where. Bona ngani kula makhumane ngamakhadi la Africa amahle anestage host heroes ni World Cup la. As long as kule grant la singakwana sithola sin problem ama trophies.
Umncintiswano weFIFA World Cup uvame ukuqhutshwa ngenyanga kaNhlangulo noNtulikazi kodwa umdlalo yalonyaka idlalwa ngalesi sikhathi ngoba kubalekelwa ukutshisa ukuba khona phakathi komnyaka elizweni leQatar okuyilwe liqoqa imidlalo. Ngiyimela eStudio 7 igama lami uEzra Chisa Sibanda.
Good Life Talk namhla kuhlelo labesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngenhlelo ezijiyeneyo ezenziwa ngabesifazana. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF bathumba ababalisi ababili eGokwe. Uhulumende unika izabelo ezitshiyeneyo amabhasi ngesikhathi ukhankaselwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Kuyaxokozela ezikolo kwele South Africa abazali batshaya phansi ngenduku besithi kabafuni ukuba abantwana abangabafana labangamankazana bangene ezambuzini ezifanayo. uMavelas Nakamba okuqembu le-Aston Villa labanye abalodumo abadlalela iqembu le-Zimbabwe Warriors bathi bathakazelela umncintiswano ozayo owe-World Cup. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimumagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.